sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 9 Mpandula 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council usungulwe lamuhla edolobheni leGeneva eSwitzerland.
I-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana.
Izikolo ziyavula kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emaboarding belibhekise ezikolo zabo njalo kubikwa bebebhataliswa ngemali yama US dollars ukugada amabhasi la.
Of which akula mntu oluhola eli US dollar. It's so sad into yakhona. Kumabhodi schools like today bebegada ngeresithi elifuna ama US dollar. Awungelalo le receipt umntana akahamba esikolo.
Inkampani ye-Starlink isisungule umsebenzi eZimbabwe njalo ingcwethi zithi lokhu kuzaletha intuthuko ekakhulu emaphandleni futhi kwehlise imbadalo yobulembo be-internet elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council uqalile namuhla edolobheni leGeneva kweleSwitzerland. Umkhokheli walolugatsha umnumzana Volker Turk ekhuthaza ohulumende bamazwe omhlaba ukuthi balondoloze amalungelo kaZulu. Inkuthazo le iza ngesikhathi ohulumende weZimbabwe esolwa ngabanengi besithi uhlukuluza uZulu mahlayana ngokubopha abalela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jenson Timba amanengi alokhe evalelwe ngemva kwenyanga ezimbili ebotshiwe esethuswa icala lokwenza umhlangano engela mvumo yamapholisa. Abanye bababotshiwe bakhulule ngeviki ephelileyo. United Nations Human Rights Council ngokwayo isike yakusola ukubotshwa kukaThimba labanye bakhe njalo yakhuthaza uhulumende ukuthi abakhulule. Umthungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi legqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
I-57 session ye United Nations Human Rights Council ayisiyathakazelela ukuthi isiqalisile eGeneva. Into nje esibongayo ngoba i-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana izama ukuthi ivikele izinto ezingayenziwa ngohulumende ezokubopha abantu, kungcindezela abantu, ilungelo zabantu. So nxa isiba khona kunje sabe sikhumbuzana and also isikhathi sokuthi babe khuluma nje ama hotspots akhona emhlabeni jikelele. Ngiyabona nje kathesi babe babamba indaba zabo Sudan, labo Naima, labo Nicaragua ngale, labo Burundi, labo Afghanistan. Ngiyabona iZimbabwe lapha ikhanya bayibambanga nje, but in a nutshell babe khulumisana bezuza la ama reports ukuthi kwenzakalani kuma hotspots anjalo. Isession esithakazelelayo kakhulu nje ama human rights ukuthi sicebisane, sibonisane, lokukhumbuzana, lokutshela ohulumende ukuthi they need to protect ama rights abantu.
EZimbabwe siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi amalungelo kahlonitshwa. Ungathini ngokwenzakalayo elizweni nxa sikhangela umbiko ophume namhla ku-United Nations?
I just hope ukuthi khona uhulumende laye uthumezele ama-dignitaries 57 session le human rights because labo kumele behambe bezizwele ukwenza ukuthi belungise indlu yabo njengohulumende ye ukubotshwa kwabantu 78 avondele uJohnson Timba lamanye ama human rights activist towards iSADC kwebasibamba kakhulu i-statement ekhuluma United Nations le vele sibe maqondana la khonoko ukuthi abantu abamelanga behlukumezwe sesibonile abanye abaningi bakhona sebekhichiwe after iSADC but again into nje esimele sikhulumisane especially eZimbabwe kukhanya ngani vele ngemva kwenketho eyaphumayo into nje azingani zimazonzo okwenzakala after indaba zama recalls and so on and kumele iSADC ukuthi abantu bebethembele kuSADC ukuthi engxenye izabuya le outcome ngani ngcono so khonoko nje kuphongwenza ukuthi imbiza yethu ngani iyaxwatha kuyabhoyila ekhaya la into esingabona ngani iUnited Nations kumbe bona labo bangazama ukuncedisa iproblem siyayibona ekhona but ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulumiswane into nje enganceda even lohulumende ngokwakhe ukuthi angabe lokhu evalela abantu because uyabe levala ukuthi angxenye abantu bangademonstrator and so on and so forth so khonoko kuqakathekile ukuthi while sibona iproblem ekhona ekhaya egqumeni kufuze kuhlale phansi kukhulumiswane ngendaba ezinjengazina lezo ezizama ukuthi uZulu angene estradini protester so we hope uhulumende is hearing all this and they are able to rectify those things
umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha ubexoxa ecingweni lonto ngameli inkomo owe studio 7 ewele bilitani sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemithetho umnumzana Zihambi Zihambi onguye ovame ukumela uhulumende weZimbabwe emhlanganweni lo kodwa uhlezi ekulandula ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo
The Voice of America
Umthetho ndaba ophakemeyo owe High Court lamuhla ukhulule ngemali yesibambiso e bail abahlali begokwe abayisiyanga lombili ababochiwe yobesetheswa ababebochiwe beseteswa icala lokuphatheka ekutshengiseleni besola umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besithi kwakungafanelanga ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC Izikolo ziyavulwa kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emaboarding belubhekise ezikolo zabo njalo abanye abazali bekhonana ngokuthi bekubhadalwa ngedola leMelika imali yokugada amabhasi la Lokhu kwenzakala iningi labazali likhala ngokudula kwembadalo yama-school fees loko kusebenzisa ezikolo ogoqela ama-uniformu njalo lababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa lomabhalane kwenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thabani Ndlovu.
Bayizi izimali ze school fees ngenxa ukuthi izimali ze school fees kufunakala ama US dollar and akula umuntu oholi US dollar kwaye kuzinda kumele kungene umntana egadi ibhasi nge receipt le US dollar of which akula umuntu oholi le US dollar iso set sibilinto yakhona kuma boards schools like today bebe gada nge receipt elifuna ama US dollar ukuthi beze begadi ibhasi yesikolo awungelalo lelo receipt umntana kahambe esikolo
imbadalo yama-school fees ke lokho kulo hlupho lokuthi abantwana bengaxotshwa lanxa sisizwa uhulumende esithi bengaxotshelwa ukuthi ababhadalanga
uhulumende vele uthi abantwana bengaxotshwa even bengabhadalanga i-school fees but ama-headmaster bayabaxotsha abantwana even khonapha local bayaxotshwa abantwana we've had cases of abantwana bexotshwe esikolo abantwana ubone sebeloiter around the town bethi sixotshiwe
liyake libe lo mhlangano ukuthi licubungule lolu daba lokuthi kungaba lesombululo yini.
So esibela ukhona sizaba lawo njalo futhi umhlangano lapho siza khulumisana khona lawo sinze isikolo sasanda ukuvulwa sizabona ukuthi kuyahamba kanjani kathezi ngoba uhulumende vele lokho esithi abantwana bengaxotshwa esikolo. So siwukhangele ngelihle libanzi ukuthi sibone ukuthi akula mntana ozaxotshwa esikolo, akula mntana ozayalisa ukungena eklasini ngenxa yokuthi abhadalanga.
Kulo daba lwababalisi labo bayakhonona bathi holo labo liphansi bengakhalala umsebenzi.
Vele iqiniso affect education system, you know, ababalisi as long they are not motivated. Asoze befundise ukuthi abantwana bethu. Abantwana bazahlala beyokhele befeyile esikolweni ngenxa yokuthi ababalisi they are not putting 100%. Iholo lawo alihambelani le simo se-economic situation ekhona elizweni. Akuhambelani sibili ngenxa ungayikhangela sibili pay ye ka-teacher. Ubusubona ukuthi uteacher mele aprovide any but kodwa uyabe motivated ngani ukuthi afundise abantwana ukuthi. That's why iqine sokuba lama extra lessons. Mayi lama extra lessons zehulumende sengenele kuma extra lessons sensithi imali ibhadalwe kuye kuma extra lessons. Instead ukuthi ngaye kuyakhangela ukuthi why kusiba lama extra lessons, why abazali lama teacher befuna ukwenza ama extra lessons. I-cause yakhona yinto mele ikhangelwe besides ukuthi ukhangele ukuthi abantu bebhadale imali yama extra lessons.
Lo ngumnumzana Thabani Ndlovu umabhalane kwinhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inkampani yakwele Melika esebenzisa isatellite ukwethulela abantu amagagasi e-internet e-Starlink isiqalile ukusebenza eZimbabwe. Inkampani le ile michina elentengo ezichiyeneyo njalo uzulu yenelisa ukuthenga imichina ebiza amadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu akwele Melika $350 abe esebhadala $50 ngenyanga. Abantu bayenelisa njalo ukuthenga ebiza amadola akwele Melika angamakhulu amabili $200 abe esebhadala $30 ngenyanga. Ababhadala imali le bathola i-internet engapheliyo okwenyanga. Umahluko okhona phakathi kwemali lezi yisiqubu sokuxhumana ngamagagasi la. Ingcwethi zithi ukusebenza kwe-Starlink eZimbabwe kuzaletha intuthuko ikakhulu emaphandleni njalo kwehlise imbadalo ye-internet elizweni. EleZimbabwe liphakathi kwamazwe alitshumi lane ase-Afrika asesebenzisa i-Starlink. Amazwe asanda kuqala ukusebenzisa i-Starlink agoqela eBotswana, South Sudan, le-Sierra Leone. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-internet e-Wozatel Communications, umnumzana Robert Ndlovu.
I-Starlink isebenza ngendlela yokuthi idishi liyana ekhona efanana nalezi dishi abantu abalazo ezama-DSTV o-Openview ezibheka esibhakabhakeni. So i-Starlink layinjalo kodwa yena ishekhe khona kulezi dishi ezibukutheni nayo iyakhumba esibhakabhakeni. Ukuze i-Starlink isebenze ayifuni mobile network coverage. Ayilandaba le-ISP ifuna ukuthi lapho ifaka khona oyiphanyisa khona ekuphahleni ekhaya emayini e-church esikole ibone isibhakabhaka esinjani esiyi-blue ngokungamayeka kulandaba ngoba ama-satellite esiqhuma kuwo lanabhoda phezulu nalezi yikho kuletha i-intanethi eniyakufuthela i-Starlink yakho wayebothela phezulu kwebhilding yakho kumbe kwekhaya yakho ngegoma lakho kwesikolo sakho kuthola i-intanethi yakho.
Ye, lokhu kuzaphathisa njani uZulu ukuqalisa ukusebenza-ke imitshina enje?
Khathesi ngasebenzisa izikolo kakhulu ezinye-example ngoba kuyaba le-mobile plan. It means all rural schools are now having potential for online. Kungathi kusebenzisa izikolo ezingangeni online bekuyukuthi ama-network ama-mobile operators ngakakhazi ilelia iyakwazi ukutsho kumbe yakuthi i-radio service ayisizi kuleyo ndawo. But i-Starlink ayisebenzisi i-terrestrial technology. So abantu kubhenefitha kwabo yokuthi akusakhathalekile ukubana bangaphi. That's number one. Number two, i-intanethi yangkhona i-unlimited. Ayiphezi elama-packet ukuthi iyakhetha ukuthi $10 kungaka. So i-benefit eyinyenhle kuyakhona ukuthi ngekakhulu emakhaya amapulazi ungayifaka wena kumbe ngiyifake miyingozi ngiyakho ukuqhuba amakhelwane bami up to 20 uyabona into engitshoyo. So it means if all communities ngale phandle akuthana ley'-10 ngoba ingane iyadila linto level 10. So we should do our 10 scanner. We need to be able to Wi-Fi hotspot. I unlimited. There are shows that the cloud page over. How long to change the Wi-Fi? And then we're sharing the communication too.
Ngas kangela inte ngwe michina Starlink le. I saw the ivimbe na abanyo kuti vengene lisukuti vaitenge.
We are why I find it about actually there are more people. Ngoba uyamfukwanda uaccessa iWi-Fi edini njalo ama-network operators ase ngokuya kwesikhathi into engizayehla ngoba sebenecompetition.
Mnumzana Robert Ndlovu ngumqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-internet eWazatel Communications ube secingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Selokhe eleZimbabwe lethesa izijeziso zomnotho ngamazwe aphetheya selikhangele emazweni afana leRussia ukuvuselela ezokulima lokutshalwa kwemali elizweni. Kodwa ingcwethi kwezokulima zithi lokhu kulakho kungaphumeleli ngenxa yokuba indlela zokulima zaseRussia azihambelani lezeZimbabwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe selithole umvundiso wefertilizer kwele Russia ofika amathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu 23,000 metric tons ukuncediseka kwezokulima. Ekuqaleni kwawona lowo umnyaka, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethekelela ele Russia lapho athakazelela khona indlela zokulima zalelo lizwe. Wathembisa ukuba eleZimbabwe lizafunda kulokho okwenziwa yiRussia. Imbiko etholwe iStudio 7 kayizenge iveze imali eleZimbabwe eselinikwe yiRussia kwezokulima. Kodwa uhambo lukamnumzana Chiwenga ndawonye nemvunduzo eyaphiwa ilizwe ngeleRussia ngobunye bobufakazi obuveza umsebenzi owenziwa yilelo lizwe ukuncedisa kwezokulima selokhu iZimbabwe yetheswa izijeziso zomnotho. Ingcwethi kwezokulima zithi kunzima ukuba eleZimbabwe lithole okubambekayo kwezokulima kwele Russia ngoba amazwe lawa elomkhathi ohlukileyo. Phezu kwalokho ingcwethi zithi ele Russia lifuna ukuzitholela okwembiwa kwele Zimbabwe. Enye yalezingcwethi efundisa ikolishini leBindura University kumnumzana Libert Shoriwa yena othi ele Zimbabwe kalingeke lithole okuningi kwele Russia kwezokulima.
IRussia ifuna ukuthola igolide lokunye okwenjiwa kuleli, ayilandaba lezokulima kwethu, kungakho kungela okuningi ekwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcithi kwezokulima esebenza izimele umnumzana McCarthy Chuma.
Ilizwe leRussia elikufunayo kuleli kuba lithole amamayini nje kuphela, kanye lokuvikela nje leZimbabwe wezemivikela lokunye okunjalo njalo, hatshi okunye okuningi lokhu kucatshwa ngabantu. Kunzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole okuningi kuRussia, amboni lithole okuningi kweleRussia.
Kodwa enye ingcithi esebenza leZimbabwe Agrarian Society umnumzana Lazarus Ngwenya uthi eleZimbabwe lilakho ukufunda ukulima kusetshenziswa imitshini yakulezi nsuku okwenziwa eRussia.
IZimbabwe ingathola ulwazi lwemitshina yakulezi nsuku evela eRussia ngoba ungakhangela bona vele sebephambili kwethu kundaba ezokulima.
Umlimisi esigabeni seJombe umnumzana Mlungisi Mabhena uthi eleZimbabwe liyamukela indlela zokufundela ukulima kungelani lokuba zivela kuliphi ilizwe.
IZimbabwe yamukela indlela ezintsha zokulima kungelani lokuthi kuvela kuliphi ilizwe. Kungifuna ukufunda labantwana nxa besiyafunda i-agriculture kwele Russia kuyavusela umnotho wethu.
Imizamo yokuthola imbono kusigodlo seRussia yehlule iStudio 7 itshela ukuba ilobe imbuzo ezaphendulwa ngemva kwamalanga ambalwa. Kodwa ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba, ummeli wesigodlo seRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnolvik wabika ukuba ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzana lele Zimbabwe ukutshala imali kunhlangothi zonke zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Algeria sezimezele ukuthi umongameli Abdul Madij Tebboune nguye onqobileyo kukhetho lwangomgqibelo olokudinga umongameli walelo lizwe. Izolo ubevele ekhokhela okubangele ukuthi kungabi lokhetho lwesibili. Abavotileyo bebeyisilinganiso esingamachumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini i-48%, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu abedlula amachumi amahlanu lambili babhubhile kulandela ukudubuka kwetanka ngemva kokungqikilana kwayo le mota yesigengele ebithwele abantu lenkomo esigabeni esingenyakatho yeNiger, kutsho abakade behlenga laba bantu. Udaba lolu lubikwa ngabezindaba abe-AFP. Kwezempila kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane ohlasela umgogodla i-meningitis elakho ukubulala ngesiphangiphangi uma ungelatshwanga masinyane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela njalo ingqondo, lo olawo abonakale engani uphambene. Izibonakaliso zawo zehlukene kusiya ngokuthi umuntu uhlaselwe ligciwane lawuphi umhlobo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa indlela umkhuhlane lo ohlasela ngayo izitho.
Ngumkhuhlane ohlasela amanzi agombolozele ingqondo lomgogodla, spinal cord. Umkhuhlane lo ubangelwa ngamagcikwane awumhlobo otshiyetshiyeneyo angaba ngamavirus kumbe olwefangayo.
USiyamthembu uqhubeka uchaza ngezibonakaliso zalomkhuhlane.
Ubonakala ngokutshaya kwekhanda okungabi ngcono ungaze unathe ama-painkillers. Bengakuthola lokho ke udokotela wazafuna ukuthatha amanzi ayintlame oyi-cerebrospinal fluid ukuthi beyihlola.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube ugcizelele esithi umzimba uyalimukisa umuntu womkhuhlane onjenge-meningitis.
Ama-complications angavela nxa umuntu esethole i-meningitis yikufelwa izindlebe, abe lobunzima umuntu ekuzweni, njalo kuba le damage ku-brain, ngagcine sesiba lama-seizures umkhuhlane wokuwa, ebe lokukhohlwa masinya, aluze ibalance, izinso zingafa, and kuma-cases asevie umuntu ugcina esefile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Pride Ndlovu ulesihlobo esabulawa umkhuhlane lo.
Besilokhu sikhala ngekhanda, sikhala ngekhanda, sisithi kumbe hayi kuzadlula, simnika wona la ama-pain is, hayi kusiba serious. Kuthe emva kwamalanga i-3 ukukhala ngekhanda la kwabe sedlula, sithe sekusehanyiswa esibhedlela sangikhona kubonakala ukuthi i-meningitis.
Inhlanganiso yamazwe wonke ebona ngezempilakahle, e-World Health Organization, ikhuthaza amazwe ukuthi aqine ekuhlabeni amajekiseni okuvikela umkhuhlane lo, ikakhulu ebantwaneni abasanda kuzalwa. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye i-1325 ababulawa yi-meningitis eZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Akwaziwa ukuba umkhuhlane lo sowabulala abantu abangayo kusukela ngaleso sikhathi kusiyafika lonyaka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweze Melika, umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris uzanqikilana lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump esigabeni sePhiladelphia okwakuqala kusasa kungxoxompikiswano yabazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Ingxoxompikiswano le ekhokhelwa ngumsakazi we-ABC News iza ngemva kwenyanga ezimbili kuqhutshwe enye njalo eyayikhokhelwa yi-CNN eyabangela ukuphuma kulumncintiswano kukamongameli Biden ngemva kokuthi iningi eligoqela abebandla lakhe lithe kaqhubanga kuhle kulingxoxompikiswano. Ngemva kwalingxoxompikiswano okulokuningi okwenzakalayo okugoqela ukudutshelwa kukamnumzana Trump, ukuqhutshwa kwemihlangano emikhulu yamabandla la lokungena kulumncintiswano kankosikazi Kamala Harris. Ucwaningo luveza ukuthi unkosikazi Harris usengutikile obhanqa lomnumzana Trump nxa kukhangelwa usekelo ezigabeni eziqakathekileyo ukukhetho. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe leMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Sasa kungu mpikisana eka nkose zana Harris lo baba o Trump kuyabe kumelelwe ngumuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi amaqembu lawo abarepresentayo amelele ukubona ukuthi unkosazana Harris is she ready to lead a country like America and is she ready to take on ubaba uTrump ngoba siyakwazi ukuthi he is a strong character umama uClinton laphana had a problem with him so kusasa umuntu wonke ukhangelele ukuthi number one, unkosazana Harris, is she going to stand up kuzinto ezilethwa ngubaba uTrump ngoba siyakwazi ukuthi yena ngakwanisa ukuthula ma kukhulunywa ngomunye umuntu.
Ingxoxo mpikiswano le iza ukuba lomthelela ongakanani nxa sikhangela ke ekukhetheni umuntu abantu abazamvotela ukukhetho lukaLwesi.
Ama independent you are semelele ukukhetha umuntu abafuna abamfunayo kundaba zekhetho lezi siyakwazi ukuthi umama uHarris is leading ama Democrats 45% ubaba uTrump ule 44% so 34% ekuma independents esihlala sikhuluma ngayo bona laba abantu bazakhetha bani according to the debate kusasa
okunengise kuthintshile kusukusela ngesikhathi okusenzwa ingxoxo mpikiswano yakuqala kuyini esingabona okusenzakala ngenxa yenguquko yonke le ebekhona
iyamelika ibisifuna abantu abangantha abasha for i-office ka-president. So, kathesi umama uHarris ngantwa watshintsha okunengi but ubaba uTrump wayesengantwa sekhokhela ngoba ukudutshulwa kwakhe kwaletha into esithi yona i-sympathy vote. So, abantu basebemzwela.
Mnumzana Tim Moringa yilandela zombusazo lemelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha emelika. Ubesecingweni le-Studio 7 ese-Ohio. Okwamanje sengilithi ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo lesithumele yona ngeWhatsApp.
Hayi laba vele lo babengayenzani ihistory yabo vele akumelanga ibe khona. Yikubona ihistory ezana uPF vele ingabhalwa phansi. Yikubona ihistory ezana uPF ihliphelela ngumuntu okone file wezana uPF. Ngoba bayakwazi vele ukuthi kawabusi kahle ilizwe lapha. Hayi yona indongo yadobha impembe. Ngoba umnanga kokuthi ngopresident uhle vele ubone nje yonke into vele ihlangene. Abantu bayabulawa, abantu bayabotshwa, abantu bayathunjwa, ubusela. Hayi indongo yadobha impembe. Akakwazi vele ukuthi ayenzeni. Akakwazi ukuthi uma ukuthi ngopresident kumele uyenzeni. Yena usitshethe uma ngopresident kumele ubulale abantu. Usitshethe uma ngopresident kumele ubophe abantu. Usitshethe uma ngopresident kumele uthumbe abantu njengalokho esikubonayo. Umsebenzi wakhe
Studio 7 liyangethusa ngokuvala indaba zekuseni lisiya nika umavaza ukuthi akhulume kabili into yinye ikakhulu kuprogram lethi live talk show bayakhuluma beqeda ukukhuluma bebephinde futhi the same thing was so interesting ukulalela umavaza kulothi sizwe indaba seZimbabwe sike sikhohle ngumavaza ngoba umavaza umuntu ohleli kuhle lahleli khona uyakholisa eLondon kanti nemasi ngezwe indaba zaseZimbabwe ngicabanga ukuthi bekuyinto ebalulekile kakhulu angazi umphathi yohlelo ucela ngani ningasikhangelela khona lawo
ngizwe ngizalibonana ninjalo hasi yohlala sikhala kuphela legovernment yabomnanga kwale igovernment yabomnanga kwabantu bagcwele amazwe wonke abantu sifela kwamanye amazwe ene into emangazayo uhle ubona ukuthi igovernment yeZimbabwe nje vele abalanembezi uma umuntu efile uyathi efika eZimbabwe isidumbu siyabhadaliswa khona bomuntu wengumuntu ozalwa khona pana eZimbabwe but uyabhadalisa isidumbu igovernment impela ibhadalisa isidumbu somuntu hayi uzathi igovernment enjani nale hayi plus ukuphuma kwethu khona pana ezweni sikhitshwa inhlupheko nale ezano yabomnangagwa le hayi indaba yakithi ibuhlungu kakhulu.
Sibonge amazwi abalaleli elisithumele wona ngeWhatsApp kwinombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esichubungela isiluleko esivela kwezinye ingcwethi kwezomnotho. Okwanamhlanje silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.